sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 7 Mhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale labaphathintambo elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngcweleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree.
Okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobu ikuthi inkomo zazithi nxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe. Nxa sezingene eZimbabwe, uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezo nkomo babezidubula bazibulale. Okungangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabe eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo.
Kulomunye undoda ukuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ngokubathembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona.
Ayabazungula abantwana labo babe baningi amantombazana in one room akalelabo.
Oyililunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe ochiye ibandla eliphikisayo usesole iziphathamandla zebandla elalithiwa yi-CCC ezigoqela owayekhokhela leli bandla umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabangu.
Campaigning manager kaChamisa ngo-2014 aze adliwe ngumonzora wake kuruma njalo uChamisa sithi hayi ngamazwi uSengezo ngathi hayi ikwehlule ngalokhuyama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngceleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree lapho amasela adla khona ubhedu ngokuntshontsha inkomo lezinye izifuyo ezijiyeneyo. Amasela la abikwa evela kunxa zonke kodwa eleBotswana likhala ngokuthi abeZimbabwe yibo abantshontsha inkomo kulelo lizwe bengena lazo eZimbabwe. Uhulumende wazise izolo ukuthi isivumelwano lesi sihlanganisa amazwe omabili kumizamo yawo yokulwisana lobusela bezifuyo lamanye amacala achiyeneyo. Ukusayinwa kwesivumelwano lesi kuza ngesikhathi amaqula amazwe omabili esenza umhlangano eMaun kweleBotswana okuqinisa ubudlelwano kunhlangothi ezijeneyo. Untungameli inkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seJujume ePlumtree lapho okulodubo olukuntshontshwa kwezifuyo lolu umnumzana Difa waJapi Pango Dube.
Isivumelwano lesi baba unkomo esisayinwe yilizwe leBotswana leZimbabwe ukuthi basebenzisane ukuthi banelise ukuthi balwisane lalobo ubukliwe obukhona obokwebiwa kwezinkomo. Ngeke ngize ngisho ngithi kwezinkomo kuphela ngoba ensukwini zanamhlanje sekukuningi osekuntshontshwa ngisho lezimoda sezintshontshwa ezinye zisuswe eBotswana ezinye zilethwe eZimbabwe ezinye zisuswe eZimbabwe zikhanjiswa khona le eBotswana. Konke khona lokhu sikubeka ngaphansi kwayo isixu sobusela ukuthi ibusela obuyenzakala laphana. Sekudlulele babonke ukuthi lesi sivumelana lesi futhi ngabe uthi mhlawumbe zavele sasayenziwa maybe 5 or 10 years ago. So okuyinto ezajabulelwa ngabantu bonke abantu beZimbabwe labantu baseBotswana. Thina singabantu abaselizwe leZimbabwe njalo sihlele emngceleni into le ebisisenzakala ibisicabanisa thina kakhulu abahlezi eduzane lomngcele ngoba abantu baseBotswana nxa kusonakala ngale bacabanga ukuthi ngabantu labo abahlezi eduze lomngcele. Kodwa ke nxa sesifika sikhangela ukuthi nxa sekulondwa kulondwa kuyetholakala ukuthi abantu abatshontshayo lezi zinto noma abonayo ngabantu abavela kachana kulezi ndawo.
Yiwaphi kahle kahle amanyathelo Dube esingawakhangelela kumazwe omabili?
okukhulu engakutsho babunkomo ukuthi nxa befuna ukuthi into leyi iphume noma ibe nomphumela oqondileyo umphumela omuhle abayenze ama consultations abathumele abantu abazahamba bayehlangana labantu engingatsho njengakathesi ukuthi kulama group amaningi athize afana labo khawu ama group abafana labo silwa lamasela afana labo lagisa afana labo naibawasha kubo mayitengwe ngale abathumele abantu abazahamba bayehlala phansi lezakhamizi bayenelise ukuthi bazwisise ukuthi okuyikho abangakwenza ukuthi banqobe noma bazwisise okungabazwisise okwenzakalayo ukwenzela ukuthi babe lomcabango ojulileyo kuloko ngoba into leyi seyaba lokujula okukhulu kakhulu ukuthi seyaba le advancement enkulu kakhulu ebuseleni lobo benzakalayo so nqa uhulumende yena engathi yena usenze isivumelano kuphela kodwa engasoze wabuya ebantwini ezohlala phansi labantu azwisise ukuthi kunganqotshwa njani ngibona ngathi kuzabe kulahlekile okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobo ukuthi inkomo zasithi nqa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe nqa sezingene eZimbabwe uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezi nkomo babezidubula bazibulale okungangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nqa zingabe eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezi nkomo okuyinto eyingalunganga ilapho kwavela kwaqalisa khona umkhonyovu so kusuka khona lapho abantu babesebezithinta inkomo zingene eZimbabwe umuntu esithi hayi inkomo lezi vela selamnikazi ngezeBotswana ngeke zisabuyela so nqa bengazama ukuthi bakulungise kunkwana ukuthi inkomo nqa zibuye eZimbabwe zingenza njani inkomo mazihambe eBotswana zingenza njani njalo bebesebubona ukuthi i-communication phakathi kwamapholisi eBotswana namapholisi eZimbabwe lama-neighbor watch kakhulu ama-neighbor watch abayibo abahlangana abayenelise ukuthi balonde ubusela lobuqala kungakafiki emapholiseni ngoba amapholisi akwesinye isikhathi ungathi bayayekethisa kakhulu nxa kufika ebuseleni bafokasa kwezinye izinto kodwa-ke nxa sekubuya ebuseleni okuyinto esiyazi ukuthi i-part of i-economy yabantu bakithi so abayiqakathekisi kakhulu njalo kwesinye isikhathi balokukhala bethi abalama-fuel kodwa-ke abantu begcine bekhokha izimali kodwa-ke sibona ingathi ababuye uhulumende akathumele abantu bazohlala phansi labantu bazwisise ukuthi kuhamba njani andibani ukuthi bafinalize ukuthi baza kunqoba njani lokho okwenzakalayo kodwa-ke engingakutsho babunkomo ukuthi into leyi seyaba very very complicated kakhulu
lo-ke ngumnumzana Difa wajaphi bhangodube isizalwane sejutshume eplum tree ube xoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 kulomunye undoda othiwa nguMike Esikhulumo Mathe okuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ukubathembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona. UMathe ubikwa esehlanyukelwe ngabantu bakhe abasola izenzo zakhe besithi kumele abotshwe. Udaba lwakhe luvezwe ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa abaswelayo eNobuhle Veggie Foundation ngemva kokukhuluma lomunye wamantombazana owabaleka endlini lapho kade begcinwa khona bebaningi bedlengulwa nguMathe. Sikhuluma nje amapholisa akwele South Africa kunye laweZimbabwe avikwa ephakathi kokumdinga ngoba engaziwa ukuthi ungaphi. Sixoxe lo nkosazana Nobuhle Veggie ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Nora ukhanya from kudala bese benonye ngomarutwayi komithi umprofeto wathi ifomiyakhe vele from kudala uhamba nasezigabeni ethekhetha abantwana abancane ezigabeni esenzela nomprofeti egcine sebele nabantwana laba ebathatha from ezigabeni futhi ebathembisa umsebenzi from emakhaya ebathembisa umsebenzi ngapha egoli kati uma besika ngapha egoli bafikela kwakhe u-one bedroom house leyo ku-one bedroom hayi babefika lapha ayabazungula abantwana laba babe baningi amantombazana in-one room akalelavo ngoba babethuke labo le bathembisa umsebenzini eqinisweni vele bebafake emsebenzini sebekhuluma nama-ethiopia lamasomali abasekhonale uma besebenza khonale imake sure ukuthi yakhatha amathayisi nabantwana laba nefemili lokuthi lalapho abasebenza khona baphumi kuma abantwana laba is young is 16-17 and sometimes even 18 ababasebonke emthembisa umsebenzi wamletha ngapha egoli ethe kulo msebenzi umethika la umntwana lo wamangala ana ku-one room bebaningi noma amantombazana abantwana abancane uthi umaikhe ngayelela phezulu embhedeni ngoba abasibilokhulileyo uma besisho bathi kumbe ngo ngoba 70 yeminyaka ngo 1970 kwaphambani utsho ukuthi enivelo lebedding yabe sebiza abantwana lapho one by one lo yabe sizemthanda ngelanga lakhona laba abantu ngabekhona abantwana bekhona khona lapho ku one room le so indaba zakhe vele ziningi zokuzengula khona after umntana lo se ephunyukile wakhuluma konke lokhu akubonayo baningi abavilayo ama-victims wakhe futhi laba abadlula ezandleni zakhe and abaningi labo bakhuluma ngento eyi-one so kuningi vele ngaye lo baba and as long as he's still on the run he won't stop ngimbona ngumuntu ongakhiya le mkhuba yakhe
manje bona abantwana bakhe njengoba uke wakhuluma lo munye bathi kabazi lokuthi uhlala ngaphi
bona basinikeza amatip okuthi zamanye endaweni ezinye zamanye endaweni ezinje ngingamthola athi ibinenzain cause vela sikamtholi so yena insinsi abantwana bakhe baphuma bekhuluma ngisho lezihlobo zakhe ukhona omunye umalume wakhe laye lasho ukuthi idala bemkhude labo basitho ukuthi ngabe yabani ngisho lezihlobo zakhe so he's distancing himself from everyone right now kasathembi muntu akusela muntu amtshelayo lapha khona lokuthi uyenzani angaphandle kwalaba loyali kubo abasebenza naye
manje lawo amantombazana kade esendlini yakhe lapho kade ebadlwengulela khona basiwe ngapi
I believe two versus house manje and then kunomunye osuke esamlanda from like Islanda wagibela zambhadalela ngapha e-population ukumalume wakhe around lakho bana ngeke ngikambi ndawo then kunomunye laye futhi esaqala ngaye ukumsusa lapho kwesaba ngisho lokuvula i-case but besabhizi ngaye ngendaba ze-counseling nani umuntu esazokuya ekhaya but besaba ukuthi simdubeze before uvulwa i-case before sibashiwo nge-security act
Lohoge ngunkosazana Nobuhle Veji, umkhokheli wenhlanganiso ye Nobuhle Veji Foundation.
Silusizi ubulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhla ka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Oyililunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe ochiye leli bandla usesole iziphathamandla ze-CCC ezigoqela wayengumkhokheli umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC esithi wasebenza laye ku-MDC belomuyi umnumzana Lenmo Jongwe lomnumzana Chamisa. Umkombwe uphinde wapha umbono wakhe ngokwenzakala kumabandla aphikisayo kungxoxo ayiqhube lo sithandekile mhlanga we-Studio 7.
Angiyabona yikho bona thina abanye abantu abanjengaba abalembengo abasuke esintwini sithe ngubonile ukuthi opposition ukuze akhangele ukuthi sisuka 99 asiloba ngo-29 kwaba le-MDC kwaba le-MDCT kwaba le-MDCN kwaba lo-PDP kwaba lamabizo and sekulama-photocopy sekulo-CC sekulobani bani same people kodwa ungakhangela kuzanu izanu isiremende zanu PF awuthola future ku-opposition.
Wangena nini kubandla le-MDC njalo wawuphethe ziphi izikhundla?
Ngajoyina i-MDC ngo-99 ngibunjwa under ZCQ ngirepresenta i-hotel industry. Ngo-99 ngaba ngu-district coordinator we-Bhinga. 2000 ngaba ngu-organizer wabontanga ku-Martin North. Around 2003 ngangena kuzenzeki be-Martin North under i-leadership kaSengezo Chabangu engu-provincial chair we-Martin North. Sulo babo uLeni Mojongwe uChamisa engu-deputy chairman. Esifika uLeni Mojongwe wangena uChamisa oba ngu-national chair. Was in that executive. Ngazoba ngu-national treasurer wabontanga. Ngaba ngu-treasurer. Singasuka ku-province ngavuya ku national ngaziba ku national executive member ngegatenti ngiphuma ku MPC ngiphume deputy organizing secretary ku standing committee ngiyenge ngaserva ngaba ku district chairman uthwa ngu mayor ngekhiwa webinga council.
Ukhulume ngomnumzana Sengezo Chabangu. Siyezwa abanye ababe kubandla leMDC abangena kuCCC besithi abamazi. Ungathini ngalokho?
Hayi, kugwala kwamadoda abantu yathi kodwa kuyayangisa ukuthi umuntu onjengoChamisa athi kuSengezo kamazi. Ungabuza uChamisa ukuthi owayengucampaigning manager kaChamisa ngo-2014 aze adliwe ngumonzora kucongress yeMDC. Uzosengezwa wazizi campaigning manager from the Durand region. And njalo uSengezo waba ngu-provincial chairman weMartin North reporting uChamisa yena engu-national chairman. Wathi akhuluma njalo uChamisa sithi yena hayi kamazi uSengezo ngathi hayi ikwehlule ngalokhuya. USengezo umuntu kamazi le MDC ngayazi. Uyabona ukuthi nginje ngaseyinguzane. Angeke ngithi uSengezo ngimazi. Angeke ngithi uChamisa ngimazi. Those are comrades ngengasebenza labo ku-politics. Ngoba abanye baza-admire ukuthi umkhombisi ukuzane. Mana lathi silandele.
Uthe usebenzela abantu bebhinga labeZimbabwe bonke. Ungabatshiyela liphi ilizwi abantu bebhinga?
Ngora kolomba mchizi kandekile kuti mwakuye ya kuni batonga patichiliwo ndiwo ndiwo abantu bakuti ndiwo bala bizi chiri ku opposition abantu bakupinga batonga ngizoba ndibenda ka ambito kuti kuri MDC ndibenda ka ambito kuti kwezano ndibenda ka ambito kuti apike ku MDC iwe lino kuti muntu uri kunengo kuri kunga bona ambito kuti atuzwana ku opposition kwelino atupereke zvinzvuko kwitonga kuti vanhu vachi kambokatu libacho mutatu konjipe kuti kusandure zvinhu izimbabwe kambokatu langite imanambazi kuti ndizvo bhabheta kuti kupera umuno muri ndizvo kube development avo vasimamiri kuyangu bita kabereke avo isabalo vanda maprojekti vinda kachita mingi ndakaya kazvikoro masekendari makliniki matifa db ichikafu vamuchara
Loke ngumnumzana Dube Munkombwe oyelilunga lebandla le MDCT osekubandla le Zanu PF obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 esebhinga. Usithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dube Kosibanda oyimela ibandla le CCC eBhinga North edalele parliamente osechiye ibandla leli le CCC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umnumzana uDube Munkombwe usethengiwe useyizana sakusimangalisa abanenge esimaziyo ukuthi kwakusobala kusukusela kuqala nje noma esekhansilini esayenza konke ayekwenza ukuthi hayi lo mnumzana ngumuntu vele kade singahambi laye okwakuqala anza ke mina ngitsho njalo mina ngowami umlomo ngaphandle kokuthi ngitsho ukuthi ku triple C uChabangu kaziwa endelelo liqiniso kuliqiniso ngoba uChabangu yebo ye wayekhona ekusungulweni ngombangazwe wokubusa kukaZulu i-democratic alternative but wasuka waba lesikhathi lapha asuka khona esehlanhlata iganga esechia lapho kulabaningi khona esesiya ku-PDP eka yabo tendayibithi bafika ngale behlukana wa labo tendayibithi yena wayahamba labo matibenga labo mdala usiphepha nkomo from that time usengezwa kula participation ayenzayo emangalisayo phakathi nawe opposition because why se compromised so nxa sisithi kasimazi ku triple C mbona ngani kuyayo kuliqiniso asomanga mamhlanga ukulwa asoze sayekela ku opposition as long as silabo Dube Munkombwe ukuthi lokho engene phakathi na kwezombangazwe ube lokho ekhangelele ukuthi ngiyakudlanga ngoba uvele uchiphile akadudli uyathengeka ubevele ethengeka indlela yonke yona leyi so yikho okusenza ukuthi sibe lokungani siya silokulwa okuthize ngoba siya sesibabonile ukuthi lwana ayivele kasihambi laye ngodinga nje okuye emlonyeni phansi kwamakhala sisilwa lezani izani yakwanisa ukuthi ithenge abanye bethu lula so inxa yokuthi bakhona abathengekayo kwesinskhasi kasibathi hayi bakithi ngale ngachedela khatshana liyekele silwe impi yethu thina esizinikeleyo ukuthi silwisane nesisiya phambili kodwa ukuthi khona kuzano yikho okuya okungcono hatshi utsho nje ukuthi kungcono ngoba uthengekile bayafika bemnika inhlanyelo lalokho okunye abazamnika khona kodwa thina esilwela amazimbabweni wonke hayi sisekhona sizakulwa ngoba silokukholwa ukuthi umbuso kaZulu wonke jikelele ususeduze.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda oyimela iBinga North edalele iParliamente osechiye ibandla leCCC ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Uba manje ke sizwe ke imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 kunjani yamuzi uphuke nguyakhala ukuthi abantu bamthethisa kufanele phela bamthethise vele noma ezibone ngumtaka nkulunkulu kodwa labantu abathengisa umthwakazi abantu abathathe izanu bayifaka kobulawayo thina singayifuni angazi kumbe unabantwana kumbe unomfazi ayangazi angazi phuke kalabeni baxotsha soba kobulawayo yini osizi bangaba kobulawayo uphasho ngumntana wekhadri park uzalelwe ekhadri park so wena uchucho apha abantu bakobulawayo okhuluma ngabo utsho bapha bezanu yini thina izanu asiyifuni kobulawayo asiyifuni izanu kobulawayo yena lo utshirwe lani umfake ekhadri park ngwakuphi ngwakobulawayo yini
awusalona nisalona abantu bakastudio 7 bantu basekhaya njani ukuphila abantu basekhaya endawo yasekhaya ukukhaya ukuthi kuzukulunge ukuthi lizisukumele lizimele lizilwele abantu basekhaya besides that lokho ukuthi lizathi lina ekhaya hey kuzolunga hey liyohlala likhala kulabo sengezochawa kwathi kuzulwe ukuthi aliye kubugwala abantu basaka lilwe lizilwele lilwele inkululeko kulapho kuzulunga besides that ake wafokwalungeka ekhaya lapha sokufunaka kuliwe strong kuliwe kuzokungela amanye amazwe kodwa nje hayi libala uhlala likhala lehlala likhala ngayo yonke
Studio 7 njani ngiyabingelela magumbi manomhlaba bonke abalaleli nabasakazi nikhona sona isisakazela indaba ezinhle kangaka ngizathanda ukuphawula okuncane pha ngokhaliphani Pugeni noChabango mina umbuzo wami ngothi kuChabango okay Chabango I can see you want to rule the party but why ungafuna ukuba yipresident yaleyo party ofuna ukuyirula why ukhalela umuntu okuthiyeleyo iparty le kade uyifuna wena ufuna ukwenzintando yakho kuleyo party just answer me that uThamisa ubonile ukuthi wehluleka ukusebenzisana nawe the way oyenza kakhona because uzithi wena uyingxenye yeparty but you don't deserve ukuba ingxenye yeparty because of what you are doing kanti wena njengoba usithi wena ufuna ukuthi kobulawayo kubuse amandebele noma kuphathe amandebele uke wakhulumisana nawe uThamisa la uvumelana yini where is the writing lapha nabhalelana khona phansi lehlulana kuphi angithi uqhamuke wena uzobhidliza lokho okwenziwe uThamisa okay iba yipresident yaleyo party kakuthiyele yona sibone ukuthi uzayenzani
linjani Studio 7 linjani siyabonga sibili ukuze izindaba zonke kodwa ke kukukurahuni lapha abazama usibili ukusihlonipha ukusihlonipha bakhuluma into abayifuna ukuyenza ebantwini abafelwayo labanye abafelwayo laba abalinyazwayo ngoba abanye lokhu esiphila lokhu esiphila sibachasisele ukuthi satshaywa so ababachasisele abafelwayo ukuthi kwafelwa so umuntu apho ngokuthi yahamba izinduna induna zatshaywa yini zalinyalelwa yini nentoni ziza kuthini njona nqa wabhekana nomuntu owalimalayo unyalo lwaqhamuka amadola ahambi uzokuthina nalwana umuntu uzokhulumana einduna laye wayenge wachaywa yabona manje into ezinjengalezi ezifuna ufaka umnankagwa azisebenzi lenxa yena umnankagwa ufuna ukubhadala abantu abalimazweyo abalinyazelayo abahlunyezwa ikukura wonke abatshelwa abantu bayekuthala izinduna zazi ukuthi owalimalayo nangu abamochikelelwayo ngabazali nango abantu ababo zintandana abanye bafelwa sobabhadala kuphela hayi lokho utshona kuchasiswa izinto ezingazwakaliyo lezi labo mnanga
injani na studio 7 amahle hayi bangithi ubaba lo okhomplainayo ngokuthi kuthiwa mungu njani yebo kambunga bamuhle ekudalweni kwakho umphekumeni kwakho kodwa imisebenzi yakho nanzelela iwe miphi msebenzi miphi imisebenzi yakho miphi siyakhala sithi imisebenzi yakho sikhala ngemisebenzi ungazi ubudalwe uhle kodwa lapho asikhulume indalo yakho imisebenzi imisebenzi yakho msebenzi wena bakho kuthi khona kwathinithini sikulalele imisebenzi yakho
yeyi ustudio 7 linjani likhuluma lo Kelvin isibongwa kosibanda yeyi vuma yangiphuma ngala sekwela sekutholothi yeyi bengile sicelo kakhulu like lindlulisele i-audio yami yazi ukuthi nje abantu thina abantu basezimbabwe kulalapha esingananzeleli khona singananzeleli kakhulu kulento eyodwa kumele sike siyinanzelele abake bevume ukuba abantu kulungiswe ucelwe kusingene sonke siye kuzaphu bakithi ukuze sikhulule ilizwe leliya sibancane kodwa ngokukhuluma kodwa ngempono siyabe sikubona bonke bengaphithizela nababandla bonke begcwale belebele abavume izaphu ukuthi kube yiyo ekhokhelayo ukuzinqobe izano ngoba izaphu yezokhona ukunqoba izano noma bengathanda befisa lokho bazambuza noma sendifeeling sethuneni noma ngena kodwa iqiniso lidle elokuthi kabavume izaphu ikleme into zawo zonke wonke amabandleme ukuze izaphu ikwanise ukukleme into zawo zonke kuzano ukuze sikwazi ukuthi sibuthathweni ilizwe leliya njalo izaphu igcile kakhulu emasikweni akwabo ukuze ilizwe leliya likhululeke ngacela Studio 7 mina ngicela lingidlulisele i-audio le ngaphandle kwalokho sehlala sikhala izinyembezi ngoba izaphu yizokwazi ukumisa izanu lapha la mama abandle izadelelideleli izanu lokho sizakhulusiza kuzana
Studio 7 ngiyabingelela ngibonga indaba elisinika zona njalo lokuthala imisebenzi ngenye siyabonga kakhulu bafakazi eyi siyabonga shuwa siyabonga ukhaliphani phukeni ngoba laye ngomunye wabalaleli indaba eziphuma ku-Studio 7 indaba eziqoqa ungcono uzizwele uzizwele ukuthi abantu babuhlungu kangakanani ngaye lo Sengizo Chabango into abayenzileyo abantu babuhlungu kodwa siyabongela ukuthi lawo uyazizwela ukuthi abantu bazibuhlungu kangakanani ngento abayenzileyo bayenza into embi kakhulu ukhaliphani phukeni lo Sengizo Chabango bayenza into embi and bazoyiregreta impilo yabo yonke
lawo ke bekungamazwi yenu elisithumele ngeWhatsApp kwezemelika umthethwandaba we-Federal Appeals Court owe-Washington DC usulahle isicelo sika lo owake waba ngumongameli welizwe umnumzana Donald Trump sokuba engathoniswa amacala ambalwa aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni simbuza ukuthi umnumzana Trump ulamathuba na ukunqoba kukhetho oluzayo.
Baba Kande ngokubona kwami okwenza ama Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama Republicans avele wona ngowawo mlanxa ngiwakhangele ngiwabona eyiloko ngesilungu okuthiwa ba confused abayazi into abayifunayo abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngapi babe yini ukuthi ngisho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebewinile ukuthi bathathe House of Representatives bese besithi bayiparty behluleke silukwehluleka okusegcekeni ukuthi bazikhethane bona bodwa ukuthi bafake laws abakhokhela ukuba yi-House of Representative leader khonoko kodwa nje kuhle kutshengize nje ukuthi hayi ama-Republicans angokunye okuyini
ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba
okuyiphathi nje owayengingakwaziyo lokuthi ngingakuchasisa ngikuthini soke ke ngaleyo ndlela lokuTrump elamacala ona lawo wajoyo lokho beqhubeka bemsekela sibili beqinisa amakhanda ngoba bakholwa ukuthi ama elections ka 2020 lana bajontshelwa ama elections lana kuloku rigging okwenziwayo kulento kwakukhulunywa nguye Trump bakholwa sibili bakubamba lokho begijima lakho lalamhlanje mina kangikholwa ukuthi ngalokho uyilizwe lonke likhangela indaba le eyama elections njengakhona lokhu abakucabangayo bona.
Loke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe esifikisa ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ngo 7:30 ntambama.